Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 17 Mpandula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Izigebengu ebezihlomile zikhombele abantu ngemibhobho kwenye inkampani yeFidelity Building kobulawayo namuhla zatshontsha imali ephezu kwe $6,000. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ucele umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukuthi esule izijeziso athi zedeswa iZimbabwe yiMelika. Kudaba lokuzilibazisa namuhla sihamba leqembu leDupu the Warriors. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulezigebengu ebezihlomile ezingene kwenye inkampani yeFidelity Building kobulawayo emini namuhla zakhombela abantu ngemibhobho qede zantshontsha imali edlula inkulungwane zamadola eMelika eziyisithupha $6,270 kanye lenkulungwane ezinhlanu zamadola akwele South Africa i-R5,000. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi inkampani le iqhuba umsebenzi wokuthuthukisa abesifazana lokwamukela imali ethunyezelwa izihlobo nguZulu. Kodwa kayiqambanga ngegama lenkampani. UNyathi uthi amapholisa asaphenya. Kunsukwana ezedluleyo, izigebengu ebezihlomile zintshontshe njalo ebhanga leCBZ kobulawayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residence Association, umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala siyakunanzelela ukuthi okwenzakale namhlanje eFidelity lokwenzakale emalanga adlulileyo eCBZ eku-5 Street leyana. Sokutshengisa sobala ukuthi ubudlova sobuvamile kobulawayo. Ongaba-ke izimbangela zalokho mhlawumbe singaletha ukuthi abantu abaningi kade mhlawumbe bekwamanye amazwe agoqelwa South Africa lakokuthiwa lakwezinye indawo mhlawumbe kade besenza bona lowo ubudlova sebebuyile edolobheni lakobulawayo. Phinde futhi kube yisizathu sokuthi iningi labantu umkhonomo weZimbabwe kawumako suyantengantenga, iningi labantu kalisebenzi. Ngakho-ke kuzafica ukuthi iningi yilo selisenza khonokho ukuthi bagcine bezama ukudinga uziphilisa ngobudlova bona lokhu.
Amapholisa ungathi aphatha kuhle yini udaba lokulwisana lobugebenga obunje ngoba siyabona zigila nje imkhuba nsuku zonke izigebengu lezi kungabe indaba zalutho.
Esikunanzelayo ukuthi laba amapholisa kukhanya adonsa inyawo mhlawumbe kungaba yikuthi engxenye abathabanga labo ngendlela abasebenza ngayo kumbe mhlawumbe impahla abangazisebenzisa ziyathilela ngoba sikhanyele ukuthi nxa kubika ukuthi kulo muntu ogqekezayo kumbe kulezigebengu ezithile endaweni ethile sikhanyele ukuthi amapholisa agcwala athi chithisaka indawo yonke. Kodwa kuzafika ukuthi esikhathini esiningi baye bekhala ngokuthi abalazimota, baye bekhala ngokuthi balutshwana bayasilela. So sibona ngantiwa yikho kusuka kube yimbangela. Nxa sikhangela-ke kwenzakale namhlanje uzafica ukuthi abantu abaningi bekhangela ukuthi ngabe kukwamanye amazwe kumbe ngabe lilizwe elinye lingasilo Zimbabwe mhlawumbe ukuzabona sokugcwela ama-helicopter phezulu esememezela esefitsha ukuthi laba abaphakathi lapho kabasarendi baze bababambe. Kodwa-ke esesikunanzele kumbe sesikuzwile ukuthi hhayi vele athe fika amapholisa kumbe mhlawumbe lezo zigebengabo seziphumile ngoba kukhanya sebechithekile labo okwanamhlanje lo kadumele banjani kadumele bababambe. Kodwa-ke siyakunanzelela kakhulu ukuthi kungenzeka ukuthi badonse inyawo kubangelwa mhlawumbe ukuthi impahla okumele bazisebenzise lezo zimpahla ziyasilela kakhulu.
Ubungaqhubeka bunje kumbe budlondlobale ubugebenga lobu elakusasa leZimbabwe ulibona liminjani?
idolobho besithi ilizwe liyabe seliphakathi kokufiphala okukhulu ngenxa yokuthi izigebenga lezi kazibhele emabhanga akubheka lezi ndlini kwabe balokithini abantu bahlaba umkhosi nsuku zonke bangena nsuku zonke ezindlini bagqekeze lezi zigebenga kazipela nhloni sezifika emini njengoba nxa ukhangela i-CPZ ukhangenda le esefidelity bafika emini ithe saka ilanga so kabasesabi njalo lezi ndlini lapha kabasangena ebusuku lokauthiwazasizwa kuthiwa emasela ngela ngamathumbi ngama-1 ebusuku sebeqoqoda bafuna ukungena ngama-9 ngama-10 ebusuku usanda nje ukudla. Ngakho-ke ikusasa ledolobha ikusasa lelizwe lisengozini ngoba ubugebenga sobuzaba yibo obandileyo edolobheni sobuzaba yibo obandileyo elizweni lezimbabwe.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umongameli wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, ucele umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden, izolo ukuthi esule izijeziso athi zetheswa eleZimbabwe ngeleMelika ngoba zibangela ukuthi izizalwane zeZimbabwe zibalekele udubo elizweni lazo ziye kwele South Africa lakwamanye amazwe angomakhelwane, okuyinto uRamaphosa athi isithwalise lawo mazwe nzima. Umongameli Ramaphosa wethule amazwi la emhlanganweni awenze lo Biden esigodlweni sakhe eseWhite House khonapha eWashington DC. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Into eyiyo ukuthi kuswelakala ulwazi kubaphathi baseSouth Africa, ulwazi lokuthi ayisiwo ama-sanctions enza ukuthi abantu beZimbabwe bahlupheke ngoba ama-sanctions lawo aqondane labaphathi be-ZANU-PF aqondananga ne-economy lomnotho weZimbabwe. Okulihlupho eZimbabwe okwenza abantu bachithekane babaleke bagcwale yonke indawo yibuhuquluzi, i-corruption, lokuswelakala kolwazi, i-ignorance yobukhokheli baseZimbabwe. Okumele ukuthi nga ubukhokheli beSouth Africa buyakwenza yikuthi kutshele ubaba uMnangagwa ngokwakhe ukuthi akhuphe ama-sanctions e-corruption, ama-sanctions odlame, lama-sanctions ombusa kabi uhulumende weZimbabwe owafaka phezu kwabantu baseZimbabwe. Okumele bakhuphe ama-sanctions, uhulumende weZimbabwe ekhupha ama-sanctions kubantu beZimbabwe. Yikho lapho-ke abayikhutha khona indaba uRamaphosa nobukhokheli beSouth Africa bonke.
Yena ubaba uRamaphosa utsho ukuthi kakula lapho athi ehlangana khona lo mongameli Mnangagwa amtshele khonoko kumbe nje khona ukumtshayela ucingo amtshele ukuthi hayi ubaba ngangcono ulungisiso okuhluphayo, akwenzakali khonoko?
Kukhanya kakwenzakali ngoba nanku nxa uRamaphosa esekhuluma lo Biden ukhuluma ipropaganda yeZANU-PF ukuthi ama-sanctions iwahlukumeza abantu beZimbabwe. Kukanti-ke okuhlukumeza labana abantu ngumbusa kabi, udlame, lobugwelegwele lobumenemene obuba khona nxa sokufika ukhetho. Yikho kwenza i-governance yeZimbabwe, ukubuswa kweZimbabwe kuntengantenge kuxege, njalo lo mkhonomi ukusuwela phansi, lobusela obukhona kunkokheli zakuleya. Njenganamhlanje nje sikhuluma sibone iscandal sokunye kuyinkampani okwathengisela uhulumende ama-laptop ngemali ezikhamisisa umlomo eziphakamisa inwele ezingekhoyo nakuyisa i-market ngaphansi kwelanga. Konke lokhuyana-ke yikho kwenza umkhonomi weZimbabwe kungami kahle.
Ubaba uBiden yena ubona ngani wathethe njani amazwi kaRamaphosa?
Ngiphonguba lethemba lokuthi i-American establishment is well advised, bayalazi iqiniso bale embassy eZimbabwe, bale intelligence yabo, bale information yabo, bayakwazi okuliqiniso, bayakwazi okungamanga.
UDokotela Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, uqhube umhlangano ongenwe zinkulungwane zabasekeli bakhe eChipinge West namuhla. UChamisa ubonge abantu bakulindawo ngokuvotela ibandla lakhe kuma-by-elections asanda kwedlula, waphinda wabacela njalo ukuthi balivotele ngobunengi kukhetho lomnyaka ozayo. sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Ostalosi siziva.
Umongameli Advocate Nelson Chamisa bebuyile yena mbala ukubana ebonga abantu bechipinge ukuthi basivotela ngendlela ephakemeyo sawina ku-by election. Kunzima abantu bencitshwa ukudla, bencitshwa inhlanyelo, beyethuselwa njalo amasabhuku efuna ukusetshenziswa, kodwa bathi hayi thina sasitshiya sitsheliwe ke ukubana fanele sime ke eZimbabwe ukubana kube le nguquko njengabantu ke beManicaland. So siyababonga kakhulu, sibuye ke uzobatshela ngeprogram yethu esizayiphumisa kugwalo lethu okuthiwa yi-New Zimbabwe Blueprint, esikhangela khona ukubana umkhonomi wethu ngaphansi kombuso kaChamisa uyabume njani, sizayenza njani iindaba zomsebenzi, iindaba zokubana abantu ke behole imali ethengayo imali engcono esithi economic turnaround program yethu.
Umnumzana Gift Ostalosi siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC. Ngakolunye uhlangothi, umongameli Emmerson Mnangagwa ubese Heroes Acre eHarare namuhla, lapho obekubekwa khona iqhawe lesizwe ebelilibutho uBrigadier General Thosi Kaneta. Umnangagwa uthe uhulumende wakhe kasoze avume izitha zeZimbabwe zivimba inqubela phambili yelizwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kwezemaphandleni, uZulu weGwanda South usekhulekela ukuthi izulu line ngokuphangisa ngoba izifuyo sezinatha nzima ngenxa yokuthi amadamu asechile. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi eziqoqwe lo msakazo we-Studio 7 zithi ngaphandle kokuthi izulu liphangeline, izifuyo ikakhulu inkomo zizacuba ziphele du. Iningi lezakhamizi lithi zeligojozela izifuyo ngoba kungasela lapho ezinganatha khona. Umnumzana Miklas Ndlovu ngukhansila wegarajemba.
So lo hlupho sibili ukuthi ngayi inkosi yaphathisa ayiline masinya kungakabi kubi kakhulu sibili, hayi ungakhangela layo isimo sazo izifuyo sokusolisa sibili, uyabona ukuthi hayi sezithamuka kakhulu.
Unkosikazi Saziso Khumalo uthi labo evokole insiza babhekane lo dubo olufanayo.
Inkomo amanzi lawa sengana afuna ukuthi amadamu asesitsha, kodwa ke kwezinye indawo hayi ukudla bekusesengcono, bekusesekhona lapha lalaphaya, but ezinye lazo hayi sezisebunzimeni ukudla kusekho.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala owesilikwe kwana North uthi sebekhelelela izifuyo zabo amanzi ngoba kungela lapho ezinganatha khona.
Amanzi inkomo sezikhelelelwa sibili, akusela manzi thina kithi ke kakhulu ngapha esilikwe, idamu selatsha kudala siyakhelelela amanzi inkomo.
Izulu alinanga kuhle nyakenye okudala ukuthi amadamu engatholi amanzi amaningi. Unkosikazi Thokozile Dube umfuyi wenkomo eMzingwane ukhuthaza abanye bakhe ukuthi bagebhe imigodi amanzi ukuze bengathwali amagabha avuzayo lapho izulu lingananga kuhle.
Bagebhe sibili amanzi ukuthi nxa isikhathi sonalesi sesinzima amanzi siphelile kungasela amanzi, uyakwanisa ukuthi inkomo zakho uzinike amanzi. Yiwumsebenzi wenkomo nalokuthi inkomo zonalezi zisebenzi izinto ezinjengazonalezi.
Kusenjalo inhlanganiso yabahlali beGwanda isichothoze umasipala waleli dolobho kulandela ukuhuda kwabahlali we-Space Corp ngemva kokunatha amanzi ale ngcekeza. Sixoxele lo mnumzana Collard Moyo olilunga leGwanda United Residents Association.
Amanzi ayenuka elephunga elikhulu kakhulu, amanye ayisiba lamagwebu ebhubhudla amagwebu nxa uyithele enkomitshini ehlebe emhlophe singazi kubana imbangela kwakuyini. Kudana okukhulu kakhulu ngoba ikhansile nomunisipala kazange ifinyelele ebantwini abaphethwe kumbe abasebegula ngemva kokunatha amanzi.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi umasipala segezise itanka elibangele ukuthi abahlali baphathwe isihudo.
We so very much wish to apologize to the community of Gwanda, particularly those people who were disadvantaged ababelakho ukunatha amanzi angcolileyo.
Umasipala weGwanda uthanda kuthatha umsebenzi wokuhlambulula amanzi ezandleni zezinwa. ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela umsheshwe,
lamlela nampa wafube.
Sibonge ijahelidala u-Albert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo Councilor Sinikiwe Mutanda oka Ward 10 eNtumbane kobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti yebona ngezempila kahle ukuli kansini. Sixoxa ngokuphathelane lezempila kahle kanye lokuhlanzeka kwaleli dolobho.
Uhlelo lwethu olwe clean up esilalo spring cleaning esilayo kokulawayo oluthagethe kakhulu indawo ngingathi ezingu-35 esiwabiza sithi ngama-hotspots akade khona sokubuthelelwe izibi endaweni zona lezi ezingu-35. Sasesibona kungcono ukuthi njenge-council, njengobukhokheli as councillors, lo mayor, lo ngathi lo area councillor, ukhansela uMlando Ncube, sincedisana, silida by example. Ngizizwa ngiphakeme njengomuntu wesifazane olida that particular committee, health, housing and education, ngoba umphakathi okade ukhona kakhulu uncedisa ngathi kungawabo mama akade bekhona. Nginanzelela ukuthi besilo even upresident okhanyelane kakhulu lalaba abathengisayo, aba awumele abathengisayo ulayiwe ngowesifazane. Nginanzelela lokuthi lo Minister of Provincial Affairs laye umama uMancube ngumuntu wesifazane okade khona.
Kulabo abathengisayo baningi yini abesifazane, njalo libone ngani bayaphumelela yini kulokho abakwenzayo?
Mange ngalinganisa ngiqathanisa maybe lokusekhulwini, I think ngingathi 75% of abantu abathengisayo amavenda ngabantu besifazane. Umuntu okhangele abantwana, abanye bakhangele labo omkabo ezindlini. Ekuthengiseni lapha yebo yama challenges akhona ebantwini abesifazane, ikakhulu ngoba izinto kumele ukuthi azenze engumuntu oyiwani zinenge kakhulu. Kumele abesendlini apheke, kumele athengise, kumele lungisele abantwana besikolweni. Kodwa kubusiness ekhona of late, abantu besifazane bazimisele and ngabantu abasukumela phezulu ekuthengiseni. Yebo yekulama challenges yenze ukuthi kuvele abantu besifazane bona vele ngabantu ababukelwa phansi compared to ama counterparts abo abangobaba. Kodwa hayi, ngabantu abazimiseleyo abathengisayo ama challenges abalawo, anjengokuswelakala maybe kwendawo ezingathi ezilungileyo ezibavikelayo ezinjengama-sheds, ezinjengama-sheds ezinokuthi lapha abathengisela khona izambuzi lancazi khona, but i-challenge abakhuluma ngayo kakhulu ngeyokuthi zinlutshwane.
Yiziphi njalo ezinye inhlelo eliziqhubayo njengekhansile yakobulawayo kumbe ikomiti ebona ngezempilakahle eziphathelane lokuhlanzeka lempilakahle ikakhulu sikhangela eyabesifazana labantu?
Ngezokukhuthaza ngathi senza silama awareness program esila wakhuthaza abantu ukubazisa ukuthi nxa kuyikuthi abantu banatha amanzi baqale bewabhoyilise, ngoba sananzelela ukuthi abantu abaningi bakhala ngezisi ezibuhlungu, bakhala ngani, abanye baze bakhombele imini ukuthi amanzi awe-council awahlanzekanga. Sile program futhi esincediswa ngamangenye i-NGO encedisa ukubhadalela omama ngingathi abazithweleyo, ibancedisa ukubakhanyelela baze bayebeletha amaviki athize bebakhanyelele. Kuphinde kube le mali ebuyayo encedisa ngingathi iclinic eye that particular area. So kulezigaba ngathi kulama wards akhethiweyo, eyinye ngephumula, enye ngeRichmond, enye ngeNkulumani, enye ngeLuveve, ancedisa omama abazithweleyo. I think enye ikliniki esilayo yiCountry Park elalona lelo uhlelo. So siyakhuthaza ukuthi omama abazithweleyo abe kakhulu abasona lesi sigaba bephangise bebhalisa. The earlier ubhalisa, the more abantu bethola ngingathi engingakutsho ukuthi usizo or usizo oluncedisa umabhalisa kanye le-clinic, i-local clinic yakhe. Ngiyabonga.
Lowo ngukhansila Sinikiwe Mutanda kaward 10 eNtumbane koBulawayo, njalo ongumgcini sihlalo wekomithi ebona ngezempilakahle kuli khansili. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lijone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba Gande. Ngiyabonga ukwamukelwa.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani ngemva kwembiko yokuthi amalanga ukuthi amaphepha awokuhlala kumbe ukusebenza okusemthethweni khona ngapho kwele South Africa asengezelelwe?
Umumo awutshintshanga baba Gande. Abantu nje kube lokuthabisa abantu okuncane ukuthi sokwengezelela. Nxa kusengezelelwa nge-6 months, i-6 months leyana abanye ama-employer athi wona ngeke sikusayinise i-contract e-6 months. Futhi ke bekwenza khona lokhu uhulumende senza lokhu i-Home Affairs ibingenzela ukuthi isiza abantu kodwa ibilokhuza ibiphendula ekubone kubhalwe ku-affidavit yalezinhlanganiso ezihambisa uhulumende e-court. Yasibona ukuthi bakhulume ngokuthi isikhathi sibe sifitshane, into ezifana lazo nalezo. Njalo balamacebo okuthi batshintshe i-immigration law ngokuphela kwawona lomnyaka. So ke lokhuyana okuyinto ayisiyo into okungathiwa kumbe itshintsheni, yindlela yokuthi uhulumende angadliwa ku-court case le ezangena mhlaka 5 kusiya ku 7 October.
Manje nxa sikhangela umumo wona lo, bakhona yini osuzwile ukuthi bagcina bependuka ekhaya ngenxa yokuma kwezinto?
Abantu bayaphenduka ekhaya kodwa nje ikuthi kwesinye isikhathi kungabe kungaphuma ngezindabeni. Ungakhangela lapha ezindaweni esihlala kuzo, abantu abaningi abasasebenzi. Abantu abaningi abasasebenzi, abantu abaningi sebesehluleka ukubhadala ama-rent. So into abayenzayo kunje nxa sekusokungehlule, ngithatha isikhwama sami ngingena ebhasini ngihamba. Bayahamba abanye, abanye basasala lokho belethemba lokuthi enxa kungatshintsha ukuthi sokuapplyeka, ngoba izinto abazifunayo kuapplyeni kwakhona zinzima kakhulu. Labaqhathi ukuthi baliphe lawo maphepha khona into ezifunekayo zinengi kakhulu futhi zinzima. So labo bacina ukuthi baphephe kuhlupho lwakhona umqhathi uyala kwesikhathi ukuthi akubhalele. So ke ngamafitshane bakhona bahambayo.
Ubona umumo walabo abathi bona abeZimbabwe basuke abafana labo Dudula unjani? Belokhu befuna yini ukuxotsha abantu beZimbabwe?
Kulamalanga bathule, kungathi nje kuthule. Yilokho abantu abangakubiza ngokuthi uneasy calm, ukuthi kuyabe kungala kuthula loba kuyikuthi kungela muntu otshayiweyo kumbeni wenziwani. Ngoba okwenza bangathi bathule kube indaba yokukhuluma ngama-court. Even ale operation Dudula ibingathithi layo ifuna ukuthi iyefaka amalawyer abo nxa kuzakhulunywa indaba le ehanjiswe e-court yiZimbabwe Immigration Federation lelo kuzena lale iHelen Suzman Foundation labo Simba Chitana. So kuthi ukuthi basamelele ukuthi bezwe khona. Kodwa ungachecka i-social media yikho lapho othola khona i-violence eningi ukuthi baye besala besimba phansi ukuthi vele abantu bangavunyelwa ukuthi bathola amaphepha ngoba bayabambanisa ukuthi kuthi abantu ngama illegal immigrants. Labantu abalamaphepha uhulumeni afuna kuba rob abancinje sebesenzwa ukuthi ngama illegal immigrants. So lokho akukatshintshi, akukatshintshi lokho.
Okugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga ngivalelisa abalaleli ngokubabingelela ukuthi linjani, sithemba liyaphila. Siyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHerentals libe ngelakuqala lonyaka ukungena kuma semifinals eChipuku Super Cup ngemva kokunqoba iManica Diamonds nge 2-1. Kweminye imidlalo yequarter finals ekhona kusasa iDynamos izanqikilana leFC Platinum kuthi iHighlanders yona izadibana leBulawayo Chiefs. Ichicken Inn izanqikilana leBlack Rhinos. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leDupute Warriors liphethe idlalade lalo elitsha elesishiyangalombili. Isihloko salo sithi inzalo entsha. Umholi weqembu uThobani Dube.
Salubonani, salubonani. Iqembu iDupute Warriors iqembu lasungula ngo-2008 laqala ukurecorda professionally ngo-2014. Ndathenga ukashe mukayi ndoka kandokaya wana
ngathanda ukuthenga idlalade kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma zethu ziyatholakala kuma digital platforms zonke like nibalisa kubo iTunes or Spotify nazo zonke nje indawo as ama online stores you can buy them lapho. Kule album entsha umzalo entsha layo sikhiphe manje ikhona. Mawufuna nimniningwane egcweleyo ungathintana nathi kunombolo mawu outside South Africa ngoba si based South Africa we at 0027 7260 4 6784. Ngizophinda njalo 0027 7260 4 6784.
Abalandeli ke ubatshela wapha amazwi.
ngizothanda ukubonga kakhulu kubalandeli bomculo nje wonke jikelele langendlela abasiphathe abasamukele ngayo kulo nyaka ka-2022. Ngithi kibo siyabonga kakhulu, sicela liqhubeke njalo ngokusupport umculo wakithi, sithuthukise izinto zakithi nathi. Ngiyabonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uThobani Dube leqembu lakhe leDupute Warriors ngale.
Sengiphila kamuhle umhlaba basomadla mina.
Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.